Namhlanje abeZimbabwe wobulawayo bahloniphe iqhawe umuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo ngokufola besuka emavinkilini akomahomva empophoma badlula eminyela sports ground lase Joshua Nkomo Revolutionary House ePhelandaba bagqiba lokhu ngokufola enkundleni yeWhite City lapho okube lomkhosi omkhulu wokunanza impilo kamuyi. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, ubuke umsebenzi kamuyi, wathembisa ukuncedisa ukuba ahlonitshwe ngokwethulwa komthetho ozakwenza ilanga lanamhlanje libe likhefu.
Lilanga elihle eliqakathekileyo mntanami, elikhulu elisikhumbuza umsebenzi kamdala uNkomo. Sithanda ukubonga abaqoqi bohlelo lolu, kuyasisiza kakhulu ngoba kwenza singakhohlwa, kwenza sikhumbule. Sizahlala sikhumbule imisebenzi kababa, sibonga njalo ngokusikhulula. Hayi, njoba bekhulumile, bethe bacela bencediswe, lathi sizabe sikhwezela. Yes, sizabe sifuqa mama.
Umnumzana Sibanyelizwe Nkomo, indodana kamuyi, uthi sebeneminyaka edlula elitshumi, becela kuhulumende ukuba leli langa lenziwe ikhefu.
Hayi, kubuhlungu. Siyabeloko siluyisa, soke siyekele ukuluyisa ukuthi ngoba umsebenzi kababa, ubaba wasebenzela kakhulu ilizwe leli, kumele kukhanye ukuthi nxa kuthiwa ngufather Zimbabwe kube lelanga, kanti ngubaba welizwe njani ongalalanga lakhe. Enesitoko khonapha eBotswana lamhla ngikhuluma kuJulayi 1st kulesi sereti seKhamateyi, singaqamba amazwezi ebe maningi okulelizwe okulelanga lomuntu owadala isiziba selizwe ongubaba welizwe lelo. Kanti lapho wethu ngonjani wabe ukuthi wafatha Zimbabwe kodwa kungalalanga elipheleleyo. Hayi, abadala abake bekukhangele khona okusibili kabanzi, ngoba kuyasibisela emuva ukuthi umuntu omdala nxa siloko simbiza singagcwaliseli okumele sikugcwalisele ngaye, siyabe sidelela njalo akungeke kube lezibusiso khonokho. Kumele ubaba simphakamise, ubaba wethu zonke ngendlela epheleleyo, ukwenze ukuthi sibe lezibusiso zamadlozi eZimbabwe nomlimi ebekwazi ukuthi singabantwana abahloniphayo umuntu esithe umzali wethu.
Indodakazi kamuyi unkosikazi Thandiwe Nkomo Ibrahim uvumelane lomne wabo.
Hayi, ilanga leli liyasihlabisa kakhulu. 20 years is a big milestone ukuthi sithiwe ngu-icone enjengonkomo. And kodwa into emangalisayo, 20 years but kuzikhanye ngathi ivele kuyizolo. Lokho I think asilo lodwa, kukhona lokunye futhi. Kanti yacabanga ukuthi kule statue zazimbili, esinye kwakumele sifakwe eHarare lokho singakafakwa. Yafika isikhathi sakhe sabizwa lasekwathiwa khona buyandizwa khetha indawo buyansahamba sakhetha wabuya wathi nya kulokunye izinto ezimileyo njengelanga leleli lezidethu lani ulokho ngazwe. But siyathaba ukuthi kukho okunye kwakhona okunye sokwenziwa, akuthathanga ukuthi overnight, kwabe kwakuyinto yokuthi kwadonsa.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Strike Mkandla uthi kulusizi ukuba uhulumende lokhu edonsa inyawo ekuhlonipheni ufadla Zimbabwe.
Uvele kuyamangalisa ngoba baningi abadunga uyise welizwe ufadla Zimbabwe. Manje nxa abantu besehluleke ukuhlonipha uyise, angazi bayahlonipha bani. So kuyadanisa lokhu ngoba abanye kuze kugidwe la ngokuthi bazalwanini, kuze kwehlule ilanga elingaka elikhulu kangaka elomuntu owaletha ilizwe lonke onguye owendelela wonke ama-politician. So bekudingeka ukuthi ngabe ilanga leli liyahlonitshwa kakhulu ngoba otherwise sokusitsho ukuthi siyabe sokhe sikhuluma kodwa singalandlela esiyokuhlonipha eqondileyo.
Wakobulawayo oweJoshua Nkomo Youth Movement ongomunye wabafole emkhosini walamuhla uNicole Ngwenya uthi kubuhlungu ukungahlonitshwa kwelanga likaFather Zimbabwe.
Ilanga likaJoshua Nkomo liqakathekile ngoba uFather Zimbabwe wangasobaba wakobulawayo kuphela wangubaba weZimbabwe yonke. He was one of those owahamba kuqala empini yesiyabisa iZimbabwe silayo namhlanje siphilake ngalesi sikhathi. Ukufa kuthi ahloniphe vele asithabanga ngathi wakesisancinga and keep on appealing to the government. We say, I tell us. Please make 1st July a holiday. Ngoba ilanga leli sibini ilanga liqhakatheke yes ngeso labantu lokho besaphila sikhathaba nje labo ofuma president ugabe ophilayo abe le holiday futhi lo ongiyawabisa ukuthula wasiphathela udlaliswayo ngabantu abakhululekileyo angabi le holiday eqhakathekileyo
ingcwethi yembali umnumzana Sogwa kuba Ndlovu uthi ukungahlonitshwa kukankomo kwaba lulunya kowayengumongameli uRobert Mugabe.
Awu kungaba into enhle kakhulu kufanele sibili ngoba ilizweni ukuze likhululeke libe yiZimbabwe onguye owasungula linto ukuze abantu bathathe isikhali zokuzikhulula nguye uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo lokho kwakuyinto yomona ekaMgabe. Ya kungumona kungalalutho kodwa esazi ukuthi onguye owasungula linto laye wambiza wazasebenza ngaphansi kwakhe uMgabe esebenza ngaphansi kukaNkomo uyakwazi khonokho uyenza nje ulunya nje akuntako angiboni ukuthi angaba lalo igama lokuzivikela kulokhu.
Akuhlangothi olubona ngabethekelela ilizwe abeZimbabwe Tourism Authority bemanyene labeJoshua Nkomo Legacy Restoration Project Trust yibo abahlele umcimbi wanamuhla obuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uNkosikazi Rita Likukuma ongene umcimbi walamuhla utshele uZulu ukuba bazaqhubeka behlonipha umuyi uJoshua Nkomo kuze kufane lokwenziwa eSouth Africa ngendlela okuhlonitshwa ngakhona umuyi umnumzana Nelson Mandela. Umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo wakhothama ngelanga lakuqala likaNtulikazi ngomnyaka ka-1999 ngemva kokwehlulwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.